sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 enhlango la 2023 ngo Praxitis Jeremiah ngisithi machono wakwethu endabeni zethu lamhlanje
engingakuqonqosela ukuthi vele injongo yama deposit boxes asiyokugcina inkalakatha zezimali ayifani lamasefa ayijongayo ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lokho singakuthi ivault. Yona vele njongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi bandi ukubana kugcinakale ama-necklace la adulayo mhlawumbe legolide.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lazise kuzulu ukuthi isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukela lamhlanje. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezalethwa kweleBritane uzosebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Italy lePhalamende laphezulu eleSenate seliphasise umthetho wakade usalolongwa owe-criminal law codification reform esigabeni esepatriotic bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Italy lePhalamende laphezulu eleSenate seliphasise umthetho wakade usalolongwa owe-criminal law codification reform esigabeni esepatriotic bill. Lo mthetho yiwo othonisiswayo ngawo inzalo yeZimbabwe eziyabe zethethiswa icala lokuqoqa ukuvukela uhulumende loba ukukhuthaza amanye amazwe ukuthi afakele ilizwe izitsheziso zomnotho. Kathe sileli bill selimelele ukuthi lisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho uqobo. Abazafunyanwa belecala phansi kwalomthetho balakho ukugwetshelwa kulengiswa. Ingcwethi ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi lomthetho wephula ilungelo loluntu. Phansi kwalomthetho abanye njalo balakho ukujeziswa ngokuthathelwa ilungelo lokuvota loba ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli elizweni loba njalo uthathelwa ubuzwe wabo i-citizenship. Ibhili le liphasiswe lanxa amalunga edale lephalamende wamabandla aphikisayo abengavumelani lawo. Beliphikisa kanzima kodwa kutheso uvotwa behlulwa ngamavoti njengoba amalunga awesenethi amaningi engawebandla elibusayo eleZanu PF. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ngemva kokwethulwa kombiko lo, isisindo sedola leZimbabwe sihle sakhuphuka saya ngaphezu kwenkulungwane ezinhlanu lengxenye, i-5700 zimdollars. Uqathaniswa le-dollar linye eleMelika kuthi izitolo lazo zahle zakhweza intengo yempahla. Inkosikazi Thandeka Dlodlo usomabhizimusi wakobulawayo uncoma isinqumo sokukhitshwa kohlelo olomkambo we-auction system.
Isinqumo sokuthi ama-rates alandele ama-market forces ngisibona siqondile kakhulu ngoba besingeke sihambe siyethenga i-US lokuwoda ngentengo ephezulu sithi thina sesibuya sithengise nge-price ephansi besiyabe sesisukile kunjongo yokuthi singene ku-business. Ngibona ngathi la ma-prices lawo sezama ukuthi ebeqansa kakhulu ngoba kuyabe sekungasela black market rate ebiyiwe kade silawula i-economy. Ngithi isinqumo lesi sizasenza ukuthi sisebenze kuhle sesingaselavalo lokuthi yathi uvuka kusasithole intengo isiqansile.
Unkosikazi Melody Mthupha isakhamuzisa kobulawayo uthi indlela osiphatheleni abenza ngakhona kuyabaphambanisa bagcina besala bengelalutho.
Okukhona ngama exchange rate kubuhlungu ngoba nxa uholile kwi-RTGS ukuthi uthole i-USD kunzima ngama rates akhona usala ungelalutho. Nxa sesikukhangelisisa sekungani ku-political okuyinto kwakhona, okuyinto futhi enzima njalo ebuhlungu kuZulu ongaholiyo i-US olithengayo kubosiphathelene. Abalama rates atshintsha nsuku zonke njalo omunye lomunye uyabele rate yayo.
Umnumzana Ryan Siziba, umhlali wakoBulawayo, uthi okwenze ukuba i-auction system ingasebenzi ikuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi afake imali yaphandle kwelizwe, kungakho uZulu ubesephephela kubosiphatheleni.
Uhlupho ekade luvele lukhona ukuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi afake imali yangaphandle yaneleyo ku-auction system leyi. Yikho abantu bebesilela ngokuthi behambe bedinga imali emkambo omnyama, kobe kuyikho lapho kuvele kutholakala khona imali. Njalo abamabhizinisi abaningi labo bebesithi nxa bedinga imali leyi behambe beyidinga emkambo omnyama, kube sokusiba labantu abaningi abayifunayo. Yikho bekusenza ukuthi irate ikhuphuke kakhulu ngoba uhulumente enganelisi ukuthi esuthise umkambo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology, INUST, uthi ubuhle bokusebenzisa intengo elandela umkambo kuyikuthi kuzehlisa ukuthiyana kwentengo yokuthenga imali yaphandle ebhanga laleyi esemkambo omnyama, okutsho ukuthi umnotho welizwe awuseyi kulawulwa ngumkambo omnyama.
Imali yakithi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe isizathengiseka emkambo osemthethweni, ukutho ukuthi amabhanga asezaba lelungelo lokuthengisa imali yamanye amazwe. Ubuhle balokhu kuyehlisa i-difference phakathi kwe-rate ese-black market le-rate ese-bhanga. Njalo kuzenza abantu benelise uyazitshintshela nje imali okusemthethweni bengasayi emkambeni ongekho emthethweni.
I-RBZ yethule umbiko izolo oveze izinqumo zokuzama ukulungisisa isimo sokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe kanye lomnotho welizwe. Izinqumo lezi sigoqela ukuyekela isisindo sedola sihlelwa ngumkambo, ukuvumela amabhanga ukuthi athengise imali yakwamanye amazwe ngentengo ehlelwe ngumkambo lokunye. Lokhu kuza ngemva kokuba idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa isisindo nsuku zonke ngesiqubo esethusayo, kuthi intengo ezitolo layo ikhuphuka njalo nje. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuqhutshwe inkonzo yesikhumbuzo izolo yokunanza abantu abangamakhulu amane lamashumi amabili lasikhombisa 427 abadilikelwa umgodi owahle waba lingcwaba labo eWangi ngomnyaka ka-1972 ngoba kungeyasela maqinga okubahlenga kumbe okukhipha izidumbu emgodini wenkampani yeWangi Colliery. Abangamashumi amathathu lasithupha 36 kwakungabe emhlophe, njalo esinye isihlobo sabo sibikwa sibuyile sivela eScotland ukuzonanza lolu suku lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende ezamankampani ehlukeneyo aguqela eWangi Colliery kanye elemdeni yababhubhayo. Umfundisi siyaphambili Moyo wesonto yeLiving Christ Pentecostal Ministries International ungomunye owatshumayele kulombuthano ukuchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba kanye langesehlakalo lesi esaziwa ngokuthi iKamandama Mine Disaster.
Besibuthene endaweni lapho okwabhubhela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 kuJuni. Sikhumbula umonakalo lo wayedlayo, njalo kunama-widows akwana 63 abangabanye abaphela ngomkabo esikhathi senaleso ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu, abantu besabelela bekholisa. Even i-Minister of Mines was represented ikhona le nkokheli yeWangi Colliery Company ogoqela u-managing director, ube khona lama-heads of departments athile abekhona. Konke kuhambe kahle, sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu laphiwa ngeColliery ebeshiya layo kafitshane ukuthi kuyini ekwenzelayo ama-widows la bekhumbula imisebenzi yenziwa umngabo ngesikhathi basebenze nale ikhampani. Kulamanye amakhampani ade bethe i-63 kusho ukuthi i-blanket for i-widow elikhona khona lapho. Thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi ngabangakhathazeki beshiya kumaybe chapter 11:28-30 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lihlinzeyo ngeliphumuze ngelinikeze lithula. So thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isiqinisana hapo.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakuthi ngamafitshane ukuthi injongo yakhona ifezakele ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu izinto nangesikhathi sebesenza right round endaweni yakhona. Abanye bebuye bethwele ama-flowers ubona bejabulile bafaka kwampana. One white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale babona umuntu etravela all the way from Scotland elanda kuthi ukuthi into eqakathekileyo. Ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi kwesi sikhathi bathiyele lathi abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu ngoba ubuyethwele nama-flowers iqala kade ukuthi uma ethuke nawo khona le Scotland elokho ehamba nawo ewathwele izinto egenzangapho bamqakathekisa kakhulu. And ngithe ma ngixoxa naye ukuthi yena abangani bakhe yibaba kuchelwa abazali ayithiwe na director abazali kodwa abangani bathi babaphutshelwa ngabazali ngaleso sikhathi yena wayele 5 years ona kuqhakazile ukuthi hayi abuye yena azorepresenta abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Lo ukuthi ngomnyaka ka-1972 mhla ka-6 June ngo-10:25 kulezisebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdilimu omkhulu kakhulu. Izisebenzi lezaphuthukelwa ngumgodi zawelwa umgodi phakathi azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho. So yikho indawo le kwase kwayenziwa khona lapho zafakwa and bayathiwa nje imiduli kwafakwa namatshe ama-tombstone imiduli ethengisa nje amabizo abantu wonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Colliery Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka-16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngumabhalane obona ngehlelo zamanzi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawa. Lizaxola-ke lapho lo bekungumfundisi siyaphambili Moyo wesonto ye-Living Christ Pentecostal Ministries International ongomunye wabachumayele kumbuthano weKamandama Mine Disaster Commemoration. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezalethwa kwelebhilithane yokuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshe ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Abangela msebenzi sokuzamele babuyele eZimbabwe. Uhulumende weBhilithane wavumela abaqhatshi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-Certificate of Sponsorship, COS, ebavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasibanda.
Eminyakeni emibili edluleyo abantu eZimbabwe baphakame njengesavunguzane belubhekisa eNgilandi besiyafuna umsebenzi. Abaqhatshi abaningi bebebhatalisa imali ezisabekayo kulabo abafuna ukuya kulelo lizwe okwenza abaningi babanjwe ngamandla okuthengisa izifuyo, imota lezindlu ukuthi bathole imali yokubhadala laba bantu abaqhatshayo. Uvayelo Moyo ngomunye obabhadala inkulungwane ezithile zama-pounds ukuthi afinyelele ukuya eNgilandi.
Ngababhadala 5,500 pounds ukuthi bangilungisele isponsa ngafika ngasebenza kodwa babethatha half of umholo wami bethi agency fee. Khathesi akusela msebenzi and ngisebenza ama-hours amalutshwana ngikhonde ukubhadala i-rent. Ngisiza la umama wathengisa a-2 room towels ephumula and I don't know ngizayenzani even if I go back home.
Unkosazana Thabile Mabena uthi babuhlungu ngento abayenzwa ngama agency.
Umuntu akutshele ngokuthi akala ama hours, wena ku contract kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele usebenze amahola ayi 40. Umuntu adlale ngawe engakunikezi ama hours amaningi. Indaba edabukisa inhliziyo ngoba abantu bahlukumezekile.
Omunye ule agency yakhe yokuqhatsha izisebenzi edolobheni lelizwe unkosikazi Phathi Hadebe uthi abanye bakhe bayona.
Mina ngingomunye wabaphathi ngaletha abantu. I'm sorry to say mina kunzima kimi ngoba abanye uyambona umuntu uhluphekile ukuthi you are the only hope. Ngikhuluma nginje bakhona ababili abasemaphepheni ababoshiwe abaphuma kithi beletha abantu ngoba bengenamsebenzi. I-greediness. Abaningi bazadilikelwa lijele.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sibusiso Mabuza we-Christ Healthcare edolobheni le-London uzonde kakhulu ngokwenziwa ngamanye ama-recruitment agencies.
Ethelene umuntu ukuthi ezodubeka kanje ngoba ufuna ukuthatha imali e-home office lapha ubulokhu udlalisa ilokhu zenu. Uthatha imali futhi ebantwini bona laba basekhaya bekubhadala bo-5,000 ukuthi azohlala esitradeni umntanarantu engasebenzi. Akulunganga lokho. Kathe selisibonisele thina senza izinto kuhle. Selisibonisele. Kubi.
Umnumzana Thamsen Mampofu ye-Bradford uthi abanye babaqhatshi laba bagcwele inkohlakalo.
Abantu basekhaya bathatha abantwana ekhaya babalethe lapha kungelamsebenzi bababhadalisa izimali. Babagcwalise babanganikeza imisebenzi abantwana sebeze befuna ukubuyela emakhaya. Abantu bangkhona ngabantu abale-corruption sebethatha sezinto eziphuma emthethweni sebemotshela abantu abaningi abantu abanama-companies arana kahle. Ukhangela thina njengoba sinje siyathola wona imali okuzalo kodwa angeke size silethe abantu uma imisebenzi ingekho.
Omela amalungelo oluntu njalo engu-Equality, Diversity and Inclusion Officer esebenzela idolobha le-Brighton umnumzana Ndabezinhle Gulu Sibanda uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi baqaphele ogulva bebhilithane.
Abafowethu labodadewethu labantwabethu betshiya inkinga zeZimbabwe and in so doing basuka ngezikwerede, abanye sebesuke bathengisa izindlu, abanye basuke bathengisa imizi, abanye bathethe yonke the whole savings abalazo empilweni zabo balubhekisa ngangapha bekwazi ukuthi hayi ngizafika ngangapha ngisebenze gadalala ngikwanise ukubhadala izikweleti zabantu. Ikuthi alibana lizakwenza la ama-decision kakheso okuquphuna izimuli lisiza ngapha lidingisise liphenyisise lenze lokho abakubiza ngesilungu bathi bona i-due diligence.
Ukwazana Sihle Dube ligqwetha elisebenzela edorobheni le-Manchester uthi labo abangaselamsebenzi bayakhona ukudinga eminye imisebenzi kwezinye indawo behlukane lama-recruitment agencies abo.
Bengahlala bengayenzi lutho. I-home office eventually iyakhansila amavisa abo and yagcina bebuyele ekhaya. So what they can do is khona lapha e-UK akhona ama agents nga i-role yangkhona abatshintsha kiyo engasiyele eku-list emsebenzi edingakala e-UK they have to again to update i-home office budget hayi nasesinokutshintsha from i-role lay to i-role lay.
Ugata lwendaba zasekhaya kwelebhilithane i-home office yalile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe bazabopha bonke bephula umthetho. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yatshela lebhilithane ukuthi lingasaqhatshi izisebenzi ezivela eZimbabwe lamanye amazwe ukuze lilondoloze ezempilakahle kulelo. Okwamanje kumnyama phambili kumnyama emuva kuzalwane zeZimbabwe ezifuna ukuyasebenza kwelebhilithane. Ngimane le-Studio 7 igama lamuyezela Jesus Banda.
Kulo munye mama waseZimbabwe osehlala kwele South Africa ophakathi kosizo olukhulu ngemva kokufelwa ngabantu bakhe ababili bebulawa ngumkhuhlane wesihudo esekholera. Uthuso Kumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Unkosazana Sichelesile Ncube ohlala elokishini leHammarskraal phandle kwedolobho lePretoria uthi nxa eqala ukukhuluma ahlaqale ngokuhlengezela inyembezi kwazise udabuke kakhulu emoyeni wakhe. Lokhu kulandela imfa yabantwana bakhe ababili ababulewe umkhuhlane wekholera osubulela abantu abafika amachumi amabili lesithupha 26 kwele South Africa. Uthi bekungolwesine mhlaka 17 kwenkwezi ngesikhathi etshelwa ngabanye abantwana abebelele lengane yakhe uMavis Ndlovu oleminyaka eyisikhombisa ukuthi uyagula kakhulu. Ngaleso sikhathi wahle wamgijimisela eklinika yeThemba lapho abafika bamdlulisela khona esibhedlela seJubilee.
Ijubile wangifaka embhedeni wayebathi mina ngiphume ngahle ngaphuma so basala bodwa wamuyibheka wangifaka usijeni bahlala bathi sebamnika umbheda aceda umnika umbheda ngihlala la ngihlala la bathi ngimphuzise umeleka ngimphuzise umeleka ngo-4 umntana asishiya katshona.
Kuthe ke nxa esefika endlini wathola abantwabakhe ababili bezidlalela labanye abantwana. Uthe ebusuku ingane yakhe uTurkey Ndlovu oleminyaka eyisitshiyagalolunye wavuka esephethwe isisu ikhanda njalo esetshokoza. Yena ke baqala bamgijimisela kubaprofeti okulapho abathola khona isixwayiso sokuthi bamuse esibhedlela.
Sahlasa esibhedlela eThemba Clinic, sifika eThemba Clinic bamfaka ama-treat kuphela sahlala ngo-12 naye ashona.
Nkosazana Ncube uthi uselala ebuquthile ezibuza ukuthi yindaba ehlelwe isilingo esikhulu kangaka. Lobanje kuthethe isikhathi sokuthi bathole imali emingcwabo yomibili bangcwatshiwe kwele South Africa abantwana bobabili. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle sabelweni seGauteng sezixwayise izakhamizi zeHammarskraal ukuthi zingaqali ukunatha amanzi aphuma empopini kodwa basebenzise aledwa zimota zekhansile ngemva kokwabelisa. Umeya wedolobho lePretoria esibizwa njalo ngokuthi iTswane, uMnumzana Silas Brink, uthi ingcitshi zilokhu zisaxwaninga ukuthi ngambe umkhuhlane wekholera lo uqalwe yini ngaphi ngenxa yani.
Well, it's incredibly frustrating because
we have a picture lathi ukuthi ivelaphi ngoba sesihlola amanzi aphuma ezimpompini amanzi asemadamu lendawo yokuhlanza amanzi akule indawo kodwa zonke lezo ndawo azilawo amagciwane e-cholera.
And all of them have tested negative thus far.
Kodwa ke zakhamizi zeHammarskraal zithi i-cholera ivela ezimpompini njengoba sekule minyaka bexwayisa iziphathamandla ukuthi amanzi angcolile ayanuka njalo abezibhinqi ezibonakala njengengcikeza ephuma ezambuzini kodwa bangalalelwa. Bakhona ke abanye abathi mhlawumbe yeza lezizalwane zeZimbabwe loba ezeMalawi ezihlala kuleyo ndawo njengoba lamazwe abevele selezehlakalo zekholera ngesikhathi qhamuka kwele South Africa. Ministro 7 ePretoria kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weleMelika eseWhite House sibike izolo kubana kasikatholi ubufakazi obupheleleyo wokuveza ubana ngubani sibili ukuthi nguye ophosele ibhomba elibhidlize idamu elikhulu laseUkraine elilesitshisa amandla kagetsi phakathi kwamasotsha akwele Russia loba aweUkraine njengoba amazwe omabili ephoselana ephilayo. Unobhala obona ngobudlelwane beleMelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uhlale phansi ekhulumisana lomkhokheli wakwele Saudi Arabia uPrince Mohammed bin Salman namhlanje. Lezi nkulumo bezigxile ikakhulu ukungahlaliseki komumo kwele Yemen, ukufuthelana phakathi kwele Israel lele Palestine, umumo wele Sudan kanye nje lezo kulondolozwa kwamalungelo olubuntu kulomhlubulo. Inkokheli yohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokulwisana legciwane lengculaza e-National AIDS Council isekwethekeleleni kweleBotswana ukuyafunda ngenhlelo zokumelana lokumemetheka kwegciwane lengculaza ele-HIV ngesikhathi amazwe omabili elokhe elenani eliphezulu labantu abaphila laleli gciwane. Intethe lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula ele-NAC
Elizabeth Botswana okweviki lithili lesifiso sokufunda kuthele Botswana liphatha njani inhlelo zokulisana legciwane lengculaza. Okhokhela leli qula umnumzana Raymond Yeke uthi bafisa ukuthi kusiya phambili i-NAC ibe ngekhangela emiye emkhuhlane athi igciwane lengculaza kuphela.
What struck us also more was the transition of NACA, which is something that we are.
Okunye okusikhangileyo ukuthi la kwenza njani ukuthi niyenze inhlanganiso yenu ukuthi ingakhangela igciwane lengculaza kuphela kodwa ikhangele leminye imikhuhlane ikakhulu engathelelwanayo.
Okumhlanganiso kahulumende weBotswana ebhekane lokulwisana legciwane lengculaza eye-National AIDS and Health Promotion Agency, umnumzana uNtiretse Letlhale uthi uqakathekile ukuthi amazwe omabili adinge indlela angamelana ngayo le-HIV.
The fact that you came all the way from Zim to Botswana doesn't mean that we hold anything different from what you do. It's just a matter of us.
Ukubuya kwenu kutsho ukuthi thina singcono kulani ukutsho singafunda komunye lomunye. Yebo, sesihambe isibanga ekunqobeni igciwane lengculaza kodwa lathi singafunda yini.
OweZimbabwe useHabron Nkosazana Sindiso Sibanda uthi ukusebenzisana phakathi kwamazwe omabili kunhlelo zokulwisana le-HIV kuqakathekile.
Uma sikhangela eziphathelane lomkhuhlane we-HIV and AIDS, siyananzelela ukubana ilizwe leBotswana seliphumelele kakhulu kwezinye indawo ezifana le-mother to child transmission kanye lokuthi abantu abaningi sebengene kuhlelo lokuthesta lokunatha amaphilisi esithi ngama-ARV. Ngombono wami, iZimbabwe ingafunda okuningi elizweni laseBotswana phezu kwenhlelo ze-HIV.
IBotswana yaphiwa isicoco inhlanganiso ebona ezempilakahle umhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization, WHO, phezu kwemizamo yokumisa ukumemetheka kwegciwane lisuka kumama ozithweleyo kusiya kusane. Kodwa unkosikazi Sibanda uthi sekuqakathekile ukuthi ukhangelwe eminye imikhuhlane efana lethukela ukumpompa kwegazi okuphezulu lenye ngoba layo ilimaza kumphakathi njengegciwane le-HIV.
Njalo kuyakhuthazeka ukuthi abe-National AIDS Council abeZimbabwe babuye elizweni leBotswana ukuzofunda esithi ngesikhiwa benchmarking, bafunde ngokulwanisa umkhuhlane we-HIV. Ngoba eBotswana abantu abaningi sebephumile ngaphandle, sebehamba bekhululekile ukuyathesta, sebezinathela amaphilisi bekhululekile. Kunganceda kakhulu uma abantu beZimbabwe bangabuya bezofunda.
IZimbabwe leBotswana zingamanye amazwe alinani liphezulu labantu abaphila legciwane lengculaza kodwa azama ukufaka inhlelo zokunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Amazwe omabili asezaqala ukuba lejekiseni lokuhlaba abaphila legciwane lengculaza bephume ekunatheni amaphilisi awe antiretroviral wona anathwa nsuku zonke. Ijekiseni yona iyabe ithathwa kabili ngomnyaka njalo kuzabe kuyindlela ukuthi abantu bengaphumi endleleni yokulandela ukwelatshwa. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labalamaphepha aweZimbabwe exemption permits aphelelwa isikhathi ekupheleni kwayo nale inyanga mhlaka 13 Nhlangula. Sebedlela evalweni abalamaphepha la abadinga amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili bakwethu ngohlelo lwethu olwezindaba. Kodwa singekehlukane, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Iningi lezizalwana zeZimbabwe ezalethwa kwelesibhilitane ukuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakamuri yeZimbabwe.